Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi kulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngaphi. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha bathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chatile kunjalo isifongo sesitshintsha. Le ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki, kambe lezitukazeni labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho elisekuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambi sesikolo athesa umntwana uhlezi endlini kayenzi lutho, ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ohlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngiyesozazama ukukhuluma lo mntana wakhe bebonisa ukuthi umntana wakhe ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade, and njalo siyabe silendleko eziningi endlini. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bajibe endlini bazasala lobani, and njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi kangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokutshona ngihambe imango le emide ngiya-register ukuvota. Njalo lathi esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi lifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota niyavota ngaphi. Nenye inkinga khona ukuthi even i-ZEC ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khona onokuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So nathi yikho esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu babhizi basemalayinini amazuqu, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje so senza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirley Tenga, umsekeli kaMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.